Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 22 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yengcwethi esiqobongula inhlala kahle kaZulu eZimbabwe Democracy Institute bethule impumela yophenyo oluveza ukuthi uhlelo lukahulumende lokulima olwe-Command Agriculture luyehluleka ukufeza injongo yalo. Umanyano we-European Union uthi kufanele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende lamabandla wonke aphikisayo ukwenzela ukuthi kube lenguquko kwezomnotho welizwe. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi zedolobho leli ukuba zisebenzise amanzi ngonanzelelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, yethule impumela yophenyo oluveza ukuthi uhlelo lukahulumende lokulima olwe-Command Agriculture luyehluleka ukufeza injongo yalo ngenxa yokungenela kwabezombusazwe, ikakhulu abebandla elibusayo leZANU-PF, kulokuthi ligoqele umuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo lolu lwenziwa ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwendlala enkulu elizweni, okumangalisa abantu abaningi bezibuza ukuba kwenzakalani khona kulo hlelo lwe-Command Agriculture olwabela imali eningi kangaka kubhajethi. Loba nje uhulumende esithi udubo lwendlala lubangelwa yikungani kuhle kwezulu, uphenyo lolu luveza ukuba kulamabhiliyoni amathathu amadola emelika, i-3 billion US, eyabelwa abalimi ngokuthelezela ukuze bancedakale ukuhlawulela indleko eziguqela ukuthenga okunye okulimisa. Ekhuluma ngemva kokuthula kwempumelo yalolu phenyo, enye ingcwethi ephatheke ekuqhutshweni uMnumzana Bekezela Gumbo uthi udubo ikuthi i-Command Agriculture iguqulwe yaba lohlelo lwezombusazwe.
I-Command Agriculture iyehlulekile ukuthi isiphe lokho kade sikukhangelele. Besikhangelele ukuthi imali esizisebenzisa njengelizwe sithenga umumbu phandle ukuze abantu bedle, besikhangelele ukuthi konke kono kuyaphela.
Ugumbo uqhubeke ethi imali kwakumele iye kubalimi yaphela ezandleni zezikhulu zebandla leZANU-PF.
I-Command Agriculture imali eziningi ziya ezikhwameni zabanye abantu, abantu abangalimiyo, abangabiseliyo imali back ku-government. So yikubona ukuthi i-Command Agriculture asiyiboni njengokuthi izayenza anything ukuthi kuphele uhlupho lokuthenga phandle kwelizwe umumbu.
Ugumbo uthi ugwalo lolu luzinikeza imbono yokuba uhulumende kumele adingisise lapho okwaya khona imali njalo yathathwa ngubani.
Nxa ubala usekucineni kogwadlwana lethu lelu, uzathola ukuthi kubhaliwe ukuthi kudingakala ukuthi ilizwe lenze esingakubiza kuthiwa yini i-thorough audit eyabe ikhayele i-Command Agriculture kuphela, nokuthi ama-audit la amaningi abe cover ama-institutions amaningi, ukuthi ngubani owathatha imali, ngubani owathola ini ama-inputs, ama-inputs athengwayo manganani, lama-inputs aphiwa abantu manganani, kuyini okungazange kufika ezandleni zabantu ukwenzela ukuthi sibe kwazi lapho okulohlupho khona. Government yona ngokwayo kumele yenze i-research ekhaya ukuthi kanti kuyini okwenza ukuthi abantu behluphe beqhubeke belamba bedinga ukudla khona kule mali efakwayo ku-Command Agriculture.
Omunye okade semkhosini wokwethula kwalolu gwalo uMnumzana Nkosi khona DBT uthi uyadanisa ubugovu beZANU-PF.
Okumangalisa ukuthi thina nje ezizalwane ama-rate taxpayers sebesizwa kuthiwa imali allocated ukuthi iyelungisa ku-agriculture ukuthi sithole ukudla noma kule drought sibe lokudla, kodwa i-drought iyabakhona, ukudla kuswelakala mo, kodwa kuyabe kule budget yama-billions. So khona lokho njeezizakala kuyadanisa kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi ukudla kwakhona sesiyakuthola ngaso. Sikhuluma nje kathesi emashophu ngama-queues awo impuphu, abantu balayinela impuphu, impuphu kayisabonakali lapho etholakala khona, iyabe isidula kakhulu ukuthi akusathengeki.
Lokhu kusekelwe yisakamuzi seHarare unkosikazi Mary Marimo, yena othi njengabesifazane kuyabadanisa kakhulu ukuchaphaza kwemali ngale ndlela.
Siyakhuluma sikhangelele sithi umbe ama-single mothers lanxa even umuntu engasom single mother khona lokho uthi ukuthi kudliwe yini ikunokuzaphekwa ntambama ikunokuza dliwa nini umuntu ongumama okhangilayo so khona kana ukuthi akula kudla kuyenza ukuthi omama bebe le-stress, kuyenza ukuthi omama bebe depressed and khona lokhu futhi kuya-affecta i-environment abantwana abaphila kiyo because the fact that yokuthi umuntu ongumama usele-stress umntwana akasahlaliseki anyway abaningi omama yibo abahambisa abantwana babo ezikolo of which imali zakhona most of the time ziyabe zivela khona lokhu ukuthi bayalima bethengise abanye ngababhadala ngamabele especially emakhaya
ugwalo lolu luveza ukuba lokhu uhlelo Common Agriculture lwaqalayo isilinganiso esivuno okumele sitholwe yilizwe siqhubeka sisehla yina uhulumende ethulela imali eningi kulo kodwa lungaphumisi lutho uhulumende uyavuma ukuthi lolu hlelo aluphumisi izithelo njengalokhu okube kukhangelelwe kungalesi sizathu umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uphume nesinqumo sokuthi abalimi baphiwe incwadi zokuyagwereda lezi mali emabhanga hathi ukuba bayephiwa libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, i-RBZ. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi kufanele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende lamabandla wonke aphikisayo ukwenzela ukuthi kube lenguquko kwezomnotho welizwe ezombusazwe lamalungelo oluntu. Lokhu kuvezwe ngumeli we-European Union eZimbabwe uMnumzana Timo Olkonen ekhuluma lentatheli izindaba namuhla edolobheni lakoBulawayo lapho agcizelele ukuthi akusomlando we-EU ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe njani. UMnumzana Olkonen uthe kuyadanisa ukuthi uhulumende kagcwalisanga izinqumo aziphiwa yiMohlante Commission njalo lokhu ngokunye okuphazamisa ubudlelwano lomanyano wakhe kukanti kungabe kubangela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya ziqhubeke.
We've very much been encouraging the government to follow up on the Mohlante Commission recommendations because they would be very pertinent to also to the subsequent events that have been happening in the country and also to the Electoral Observation Mission recommendations. I think
uMnumzana Olkonen wethulela umbiko ngemva kokwethekelela inhlangothi ezithiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ezibalisa iCouncil yaleli dolobho osomabhizimusi abaqhuba imisebenzi yezandla labanye. Namhla ubhodabhode eZimbabwe International Trade Fair lesiphathamandla sikahulumende koBulawayo unkosikazi Judith Ncube ehlolisisa amabhizimusi athola imali yokuqhuba umsebenzi yawo kumanyano we-EU. Uthe umanyano wakhe uzaqhubeka uthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe usebenzisa osomabhizimusi abazimeleyo abe-private sector. Kodwa uthi kuzaqhubeka inhlelo ezasungulwayo elizweni, hathi ezintsha okwesikhatshana. Uthi uxoxisane le-Council yakoBulawayo ngekwenzayo ukuthuthukisa inhlelo zaleli dolobho kanye lamafemu.
With the city of Bulawayo and our partnership, we are supporting the devolution exercise in Zimbabwe. We have a program that supports the devolution through capacity building for local authorities. So this is also happening in Bulawayo and, with the idea of trying to train the local authorities of being more, you know, be able to take more responsibility. Doing not only in Bulawayo, but, you know, with other local authorities also in Zimbabwe.
Wengeze wathi umanyano we-EU usebenza ndawonye lawo wonke amakhansili elizweni. Kusasa ukhangelelwe ukuhlolisisa inhlelo eziphathiswa ngumanyano we-EU emaphandleni lemapulazini. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya ukuthi njengokudla maye babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi yabibaniki bambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni kule indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Ukuthoniswa kukamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump Uqhubekele phambili namuhla ngemva kwelanga lokuqala lapho okube sobala ukuthi ibandla lika Trump elama Republicans liyamsekela. Idale le Senate livote okulichumi lanye lidinga ukuvumelana ukuthi kulethwe abafakazi lamaphepha avela kuhlangothi zikahulumende atshengisa ukuthi uTrump wayefuna ukufumbathisa uMongameli Zelensky wakwele Ukraine ngoncedo oluvela kuhulumende weMelika. UMongameli Trump etheswa icala lokuzama ukubamba uMnumzana Zelensky ngamandla oncedo lolu ukuthi azise umhlaba jikelele ukuthi omunye wabafuna ukuncintisana loTrump kukhetho lukamongameli olwenziwa ekupheleni komnyaka. UMnumzana Joe Biden wasebenzisa amandla akhe ukudingela umsebenzi indodana yakhe uMnumzana Hunter Biden. UMongameli Trump etheswa amacala amabili elokusebenzisa amandla akhe ngokungekho emthethweni lokwenqabela idale leCongress ukuthi lenze umsebenzi walo. Wamalunga ibandla lamaRepublicans angamasenator avimbe ukulethwa kobufakazi kanye labafakazi. Kodwa amalunga amaDemocrats athi nxa kungalethwanga abafakazi uMongameli Trump engaxotshwanga emsebenzini kuzabangela ukuthi abanye abayabe bekhethwe ukuba ngomongameli benze okufanayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uMnumzana Raphael Mthombeni.
Nibona ngathi kuyaphela ngokufanayo ukuthi akabasoze bamsuse laphana ngoba engikubonayo ngathi nje kuvikelana kwama-political parties la ukuthi khona bangathi bayesaba ukuthi bangamkhupha laphana kuzaba kurekhodi ukuthi president wama-Republicans wayimpeacha waze wasuswe esihlalweni. So mbona ngathi bavikela khonoko kuphela uma belokhu bekhonaphana. Kodwa-ke icala lingathi liyakhanya ukuthi likhona egcekeni.
Siyabona kungani kulokhu kuvela obunye ubufakazi. Bunganceda yini asithi kuvele obukhali sibili ubufakazi obokuthi ama-Republicans lawo akubone ngenye indlela? Ubona ngani kungaguqula ingqondo zabo yini?
Hayi, kangiboni ngalesi sikhathi kangiboni ukuthi zingaguquka ngoba okukhona kungathi sebegebhile amagodi bangene emagodini abo bema khonapho. Kangiboni ukuthi bangaguquka khonaphela. Ngibona ngathi baza iningi labo lizakuma laye upresident.
Manje njengoba ukhetho lusiba khona kunyanga ezimbalwa ezilandelayo, khonoko okwenzakalayo kungabangela na ukuthi uMnumzana Trump anqobe kukhetho kumba anqotshwe?
Ngibona ngathi uzanqoba, uyabuyela futhi ngendlela yokuthi sesuka lapha uyabe sesebenzisa khonoko ukuhlabela ngoundoda okwazi ukuhlabela ngento yakhona kakhulu. Uyabe sesuka lapho esehlabela kakhulu sengitshakala ukuthi ha mina vele babesithi ngiyilokhu angisikho mina ngiyilokhu. Then abantu bazathatheka njalo bakuye bambuyisele. Mina ngokubona kwami mbona kathi kunjalo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esedolobheni leTexas. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi zedolobho leli ukuba zisebenzise amanzi ngonanzelelo olukhulu ngoba isilinganiso sawo emadamu siqhubekela phambili sisehla okwethusayo njengoba izulu lilokhu lingani kuhle. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umanisipala wakoBulawayo uveze ukuba ubhekane lobunzima obukhulu ekutholiseni izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo kubangelwa izizathu eziningi ezigoqela ukungani kuhle kwezulu. Isikhulumi sekhansili yedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngabakwenzayo okwamanje emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi.
Idolobho lakoBulawayo lilemsebenzi eminingi eliyenzayo ukuthi lilungise impompi ezithwala amanzi lama-pumps esiwasebenzisayo ukupompa amanzi. Okwakathesi sibe le-emergency sesilungisa okuthiwa yi-feeder main ethwala amanzi avela kuThuli Reservoir. Esikunanzelelayo iFeeder Main ibe le major leak ukwenze savala amanzi endaweni ezithize ukuthi siavoide ukuthi kudubuke kuline nale. Siqalise izolo ngolwesine. Esikunanzelelayo indawo ezingalamanzi ezi-affectwe yi-emergency shutdown yilezi i-Fortunes Gate, i-Lockview, amatshe emhlophe, Queen's Park, Mahatula, Woodville, le-Kingsdale. Esikucelayo ukuthi nxa amanzi engekho izakhamizi zibe zivalile amanzi, zivalile impompi, ngoba amanzi lawo ayenelisa ukuthi siwavule anytime.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili echasisa ngesilinganiso samanzi asemadamu akoBulawayo.
Ngathesi amadamu ame ku-34.8% full, kusho ukuthi amanzi esilawo emadamu asemalutshwane kakhulu. Esikuthembeleyo kathesi yikuthi izulu line khona sizayenelisa ukuthi amadamu ethola amanzi. Nxa sicabanga njalo njengezakhamizi, okwakathesi sile water shedding ye-96 hours, lapho sivula khona amanzi for 2 days bese sivala, sihlale futhi bese sivula sesivala futhi amanzi for 2 days. So lokhu kusho ukuthi i-96 hours leyo yesesincedisa ukuthi simanage amanzi.
Kusenjalo abenhlanganiso emathebheleleni Zambezi Water Project bathi ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani kuyaqhubeka kuhle loba nje kuke kwaba lezikhubeko ezithile kulumsebenzi. Umgcini sihlalo weboard yemathebheleleni Zambezi Water Project umnumzana Richard Ndlovu uchasisa ngokusebenza kwabo.
Injongo yethu ikuzama ukuletha amanzi kuregion yemathebheleleni iBulawayo in particular. Izananzela ukuthi ama-industries amaningi avalwa kumbe athutha aya kwamanye amadorobhu lapho kukhanya amanzi engayisiloduko njengalapha. Amanzi akhona lapha amadamu akhona koBulawayo kumbe abhodeleza uBulawayo asemalutshwana ngoba imuli yakoBulawayo isikhulile, i-population yakhona isinkulu kakhulu, amadamu asemalutshwana. Yikho sakhumbula ukuthi nokwathi ngo-1912 abamhlophe bakunanzela khonokho baplana ukuthi bavale lapho kuhlangana khona uGwayi loTshangane. Khanya kulidamu elikhulu elingenza uBulawayo, elingenza iMathebheleleni region ime ngokwayo.
Elinye ilunga leMathebheleleni Zambezi Water Project unkosikazi Angeline Masuku uthi ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani kuzaletha ubuhle emhlubulweni weMandebeleni.
Ilokhu senjongweni yayo eyokuthi amanzi abuye koBulawayo, athi koBulawayo kuphela ngedlula azayefika lapha adingeka khona. Njalo ebuya koBulawayo MZWT ilokhu kunjongo yona liyana eyokuthi endleleni lapha amanzi ahamba khona kube le msebenzi eminingi along the corridor.
Uhulumende weZimbabwe emanyene lekhansi ledolobho lakoBulawayo bemanyene labohlelo lwemathebheleleni Zambezi Water Project baphakathi kokuzama ukutholisa idolobho lakoBulawayo amanzi loba nje ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani sekuthethe iminyaka ethile lingakapheli ukwakhiwa okwenza udubo lokusilela kwamanzi edolobheni leli luqhubeke luyinsindaba phendulo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Singakayi esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika izolo ubike ngokungena kwegcikwane le-coronavirus elizweni ngemva kokufunyanwa komunye wesilisa esigabeni seWashington elalo. Leli gcikwane lihlasele kakubi kwele China lapho kubanjwe abantu abedlula amakhulu amane, i-440 belalo. Namhlanje abantu abazinkulungwane ezilitshumi badilizelwe imishasha abakade behlala kuyo esigodlweni seNigeria eselakho semizameni yokulondoloza lelo dolobho ukuthi lihlanzeke. Imifanekiso yezizalwane zibulawa indlala endaweni egcinelwa inyamazana zendle. Imifanekiso yezilwane eye Al-Qureshi Park esedolobheni leKhartoum ngoleSudan icaphule yababona ngelungelo lenyamazana emhlabeni jikelele. Esinye sezitolo ezinkulu elizweni esebhathela wholesalers sivaliwe namhlanje ngemva kokusebenzela eZimbabwe okweminyaka phose elikhulu i-88 years. Abaqondisi bekhala ngokuthi akusasebenzeki ngenxa yokungami kuhle komomo wezomnotho welizwe. Uhulumende uveze ukukhathazeka ngokuvalwa kwevinkili leli wathembisa ukudingisisa imbangela. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wabo abawethule ebulenjini be-intanethi abebhadela baveza ukuba kabasenelisi ukuqhubeka besebenzela eZimbabwe ngoba isimo somnotho singasabavumeli. Umsekeli kamphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe lokuthengiselana, umnumzana David Musabayana, uthi bakhathazekile ngaleli nyathelo, ngakho-ke bazodingisisa isisusa sokuvalwa kwezitolo zebhadela elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, unkosikazi Sekai Kovarika, laye uveze ukukhathazeka kwakhe ngalesi sehlakalo.
The closure of companies, as you say, of some companies is a factor of our protracted economic problems that we have had that are
ukuvalwa kwala mankampani isibonelo saloko obekusenzakala sonke lesi sikhathi. Kodwa lokhu akuvimbi ekuthini sicabange ngokukhulisa amankampani kuleli.
Uzulu okubalisa umnumzana Philani Sibaya wemukele ngokudana okukhulu leli nyathelo eselithethwe ngabebhadela wholesalers.
Bona sokuzasomela kakhulu ukuthi even abantu bethu lathi abadala abangkhona sidinga imisebenzi sihlangana labantwana siya khona ngalezi tolweni ezinkulu ezinjaba ubhadela ukuthi yikwapho singathola khona imisebenzi kumbe ama-peace job okuswela ukuthi sitshone sisebenza. So nxa sebevalile sibone ngani impilo yethu asisela future, asisakwanisi ukuthi singadinga ngaphi imisebenzi ngoba imisebenzi eminingi yiyo ama-big wholesale shops akhona lapha eZimbabwe. Yikho lapho ekade sikhangele khona ukuthi siyaza sinceda ukuthi sithole i-employment. So nxa kungasebevalile asisakwazi. Next time maybe sizezwa kuthiwa okay OTM labo sebevalile ngenxa yakhona okwenze bona bavala.
Usibaya uthi lokhu encipha amathuba okuthola imisebenzi elizweni engasazi ukuba sekuzosala bani evulile inkampani yakhe.
Nxa i-environment yekhaya ingasayenzi i-visitor ingabuya njani emzini wami nxa mina ekhaya mfuna ukubaleka ekhaya. So kutsho akusela muntu ozakwanisa ukubuya ezomvakatshela. So ama-investors kutsho kuzaba nzima kibo ukuthi babuye bazo-investa eZimbabwe ngenxa yokuthi babona thina abayenza ama-businesses eZimbabwe sibaleka puma siyazama ukuvula somewhere. So lokho kutshengisela ukuthi impilo yeZimbabwe izasomela and akula lapho esingaya khona aphandle ukuthi siyedinga ama-opportunities kwamanye amazwe.
Uhulumende weZimbabwe uhlezi esithi ilizwe livulekile kulabo abafisa ukusungula amabhizimusi kodwa ingcwethi kwezomnotho lozulu bathi isimanga yokuba avala kokuphela amankampani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umculi wodumo weRumba usebenzela kwele South Africa kodwa idabuka eGohole eMaphisa ezansi eMandebeleni uFathi usethule ingoma ayisebenzisa ukukhankasa ebantwini bendawo yakhe ukuthi basukume bathuthukise isikolo sabo seGohole Primary. Kambe ngubani owathi umculo ungeke ube isikhali sentuthuko? UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Khuluma ngeGohole isikolo sami.
Lo umkhankaso wentuthuko osusungulwe ngumculi uFethi ngoba ethi ufuna ukubona isikolo lesi afunda kuso sesinye ezinye sezibatshazwayo kwele Mandebeleni.
Bophi Jambo sakhe isikolo mzali wami, yikho engikhuluma ngakho ukuthi njengomuntu okhulele khona lapho befisa ontanga abaningi labaningi labalandeli abaningi ngendlela abawuthanda khona umculo wami uhambe indawo zonke eziningi uzofikelele kude. Into engikujabulelayo ukuthi ingoma yami ethi Bophi Jambo mzali wami baningi abayithanda kakhulu.
Lesi sikolo sesibukeka kakhulu ngenxa yemikhankaso efana lekaFethi kanye lemizamo yalabo abafunda kulesi sikolo abazibiza ngokuthi iGohole Old Students Association. Isakamise Gohole uNkosazana Thubelihle Ndlovu ubonga uFethi ngecebo lale ngoma esithi isikhudaze abanenge esigabeni ukuthi basukume balungiselele abantwana ekusasa engcono.
Le ngoma iyangithokozisa kakhulu kakhulu ukuthi uyatshengisa nayo ukuthi isikolo sethu uyafuna ukuthi sithuthuke. Njalo sesisibona vele ukuthi sesithuthukile already isikolo sethu, sesigcwele impompi nje yonke indawo sokungamanzi, isikolo sethu sesisihle kakhulu. Sibonga sisithi ngawe uyaqhubekela phambili ngakho konke akwenzayo.
Umnumzana Joshua Moyo olilunga lekomiti ekhokhela isikolo lesi uthi loba nje kukunenge asebexhaswe ngakho kulesi sikolo, kusasekunenge futhi okusasilela.
Isikolo lesi siyashota ngezinto eziningi. Alubane singazuza isamende sokwakha kanye lezindlu zamatitshala ziyashota. Nxa sithe sazuza esikuzuzileyo, imali iphelela ekudleni bese kushota imali yeschool fees.
UFethi uthi okunye okwenze wethula ingoma ukuze abambisane labanye abafundi abafunda kulesi sikolo yikuthi iningi labantwana abalazo izingwalo zokubala lokubhala, kanti abanye abalawo lamayunifomu. Lesi sikolo sifuna njalo indlu yezamakhompyutha lamakhompyutha, sifuna isiphala sezingwalo, umkulu wokuphekela ukudla kwabantwana nezindlu zababalisi. Okhokela inhlanganiso yabafunda kulesi sikolo abasebenze gadalala kuntuthuko yazo, umnumzana Mbekezele Moyo uthi bemukela iloba ilophu sizo umuntu alalo.
So siyalicela bakithi abakwazi ukuthi bangasincedisa, sicela lisincedise. Futhi siyajoyinisa khonapha abantu abafisa ukuthi besincedise abafunda kusenesi sikolo. Bajoyina i-joining fee yokuba yi-member association. I-joining fee yakhona yi-R50. Ngenyanga usukhipha u-R20 nje kuphela ukuthi sizame ukuthuthukisa isikolo sethu.
Isikolo lesi esakhiwe ngo-1954 silabantwana bedlula amakhulu amane. Mele Studio 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapholo.
Senkona mina Fethi, ngikuthukuzela bonke abakhule khona lapha nabafunde khona lapha kusenesi sikolo. Ngithi bophitamba sakhe sikolo. Igohole isolo samishuwa, igohole isolo samishuwa, igohole isolo samishuwa, igohole isolo samishuwa, igohole isolo samishuwa. Noma kunzima ngiyakhona, noma kunzima ngiyakhona, noma kulula ngiyakhona, noma kulula ngiyakhona, noma kunzima ngiyakhona.
Yebo ke lo ngumculi umculo kaFethi, yena ke ohlabela ngesikolo sakhe iGohole, othi umculo lo usebenzisa ukuthi akhuthaze abantu besigabeni sakhe ukuthi bathuthukise isigaba. Singake sihlukanike sikhangele inhloko zezinye izindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi isifumane ukuthi uhlelo lukahulumende lwe-Command Agriculture luyehluleka ukufeza injongo yalo. Umanyano we-EU uthi kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla wonke ezombusazwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.